isikhathi esibizwe kuthiwa kulesehlakalo lapha emini empilo ezindlini yokuhlala khona amadokotela sithola i-fire brigade belwisana nenkalakatha yomlilo uchisile se-top floor yonke lapho kuhlala khona amadokotela kwaze kwawela-ke kukhanya kusibe nenhlanhla ukuthi kade kungenabantu phakathi kodwa kutshe impahla le-property yona le engikhuluma ngayo hayi okudanisayo sibili ukuthi ukurepair kungafika ama-thousand and thousands of dollars
manje akula ngitho lo yedwa olimeleyo
hhayi akula ngitho yedwa olimeleyo kukhanya abantu basheshe baphuma khonapho
imbangela selizwile na ukuthi kungakuhambe njani
hayi imbangela iy'ngcithi zawo zenezo ezomlilo kukhanye ngani kathesi kube kungani kuyi-electrical fault lokhu kusaphambili besenza ama-investigation kodwa kungani kucatshangela engani kube yi-electrical fault
belingakazi ukuthi okuthileyo konke kungayenza malini
hhayi ngasibona irufu njengobana ukurepair irufu asikabuze odokotela ukuthi omunye lomunye ngaye lahlekelwe izinto ezinganani kodwa okukhangela nje ukutsha kwerufu nje sibona konapha ku-$500,000
bona labo kade besebenzisa izindlu zona lezi ezithileyo sebeza kwenzani okwakathesa
sizama ukubalungisela ukuthi bahlale kwezinye indawo lapha bangafakwa khona amakhanda obvious kuthi kuzahlupha kodwa sizakwenelisa ukuthi sikwenze
abahlala khonapho bebebangaki
hayi bona amakotazi leyo bayafika khonapha 8 to 10 khonapho